Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamkela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 Gwegwezi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yepharlamente ebona ngezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezantsi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yepharlamente ebona ezempilakahle ithi izibhedlela zikahulumente eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempilakahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edale lephalamende unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezibhedlela imitshina yonke lisabangela ukuthi khona ayikho ezibhedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezibhedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakulangubo, ezibhedlela kakulakudla. Like kulesinye isibhedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kunengubo kuthiwa ngezika-1946 esezifefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinzulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempila bekutula ukusikhangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yeneleyo. Hayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe yizidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo, thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza imisebenzi yonalo ezibhedlela yakula, amanesi zethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthenga ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Yabili, bathathwa bathole isizo ngabale mali zabo laba, thina uzulu wonke ukuthipheka esibhedlela kulandela abangasinceda ngayabe zakamiza baningi sibili. Omunye nje kumbone lawe ngamethu engatshelanga, but ukuncedakala kwakhona kuba nzima ngoba nama-rehab awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu ngibona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ufile akula lapho kungandlela khona noma yini, ngoba into yonke ibakhona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthenga ngani bani? Umnotho welizwe yodwa lekonke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle, selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelela ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uzulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Antiyakwazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanqaki ukuthi abantu sebebhodile anisi sathatha konke esikuthathayo ngikhona sesizahamba lapho njengekomiti siye kuthethi lako-house, imove ibe yi-motion sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxase kuphuma kuhawuze fatheni.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela.
Indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi ithezari nxa ikhipha imali imali eningi yayezibhedlela ngoba impila kahle yomuntu iyahamba kuqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile imali ngokuningi kayihambe iyefakwa kuzeuzeta.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community, SADC, ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokeli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli João Lourenço obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwalaye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhalekhukhwini. Ukuze sisaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu eze-Disaster Management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisenhlinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyekulungiselela imomeni njengalezi. Okunokho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu be singakaceli ngokuceleni yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kuba kumele besadika abakhokheli bethu ukuthi asisithi invest on disaster preparedness. Money wise, material wise, you know, infrastructure wise, kuhlale kukhona izinto lokho. Kwenzela kuthi lokhu nase lichaya thina waredi. Ngasekho redi babadule ukuthi bethi nokubhawunsa bethu kuza kuba nzima kusasa. Asithi ivele ibine kahle in the next season. Kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bawunsa bethu kuya original state.
Kubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe babezicocela nje ukugcina vele ungasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadule oflat. Uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-flat la. Unikile i-SADC indawo e-Mozambique. Indawo I think it was kuthiwa i-industrial site somewhere. Ivele ilungile ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Into eyintela engikhuluma ngayo. Unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mina ngibona kuyinto lokuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu. Nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi. Bakhangelele ukuthi bafake what is the money ezale. Bezivumelene ndiyamithin kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. Isektha leyona inakho ukuadresa izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurisponda izakhangela kube ukuthi ingabo ngomumbi okhona ongene eZimbabwe ongene eLesotho ongakudileyo imabhoda in the first place uhambe masinyane uyefika to the needy people down there uyayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile kuyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuya phambili siulubona njani bazakusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I am optimistic especially in the current leadership ekhona. Khonokho ukuthi uhulumende weMozambique adinganike indawo bakadinge ukutshengisa ukuthini nokutshengisa ukuthi no abalisebenanzeleli our leaders sebenanzeleli no we cannot continue to data. For you, you can not continue to break up for issues and all of that. But check the news. You can also tell the center lay by Indian Chile, the mass centers, our EU. You know? But when I link up with the mass centers, our EU, the mass centers, our Asia, Latin America, nase-Europe, no such things, which is a good thing. So, mina ngikhangela ukuthi njengoba sebeqalisile, my belief kumbe my desire ukuthi khona umcabango onjalo esizasukuma ngamandla bakhangele engathi mina ngisesikuse.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu as a disaster management ecollegini leNational University of Science and Technology, NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kwezempilakahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyokha obamba abantwana baleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kokudla okukhulisa umzimba, okubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu, laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhucamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital, lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka baba ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa yi-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa yi-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa yi-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho, umntwana uyabala into okuthiwa yikwashiyokha, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporridge elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi le umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhihle enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo imfusha wabo kumbe ikhabishi bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kubhoyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafeti, amafeti aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashiyokha uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala babe kunanzelela, eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mbijana mbijana segulile mbijana mbijana, ngoba ikwashiyokha le babe engasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje, abantu bengavunanga lutho emasimini. Kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu, le-cooking oil, le-dobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo, baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought, ama-underfights amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashiyokha sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporridge leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe ecabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu ampha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital, obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lonyaka. Umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadivana kunqoqompikiswano ezimbili kule migoqo yali nqoqompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela. Kodwa ukuthi linqoqompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Baltras Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande oweStudio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kunqoqompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho gazikazi abuye kunqoqompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubekwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano unhlangula 27 lompandula 10. Omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana nalondoda. Uyazi ngizadakala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we State of the Union. Ethakwe izidakamizwa.
Coming in like the State of the Union, he was high as a kite.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla leDemocratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kunqoqo ayenze lomsakazo weABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi ulo Biden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kamnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90
kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi sendula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lethethele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lo we-ABC baza kwenelisa ukucitsha ama-microphone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosika as a June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe esiphikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho lokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of.
Nga uketo solosondele, abavoti abanengi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabanengi abayabe befuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani. Sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. Umongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni
esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7, sisakaza sise-Voice of America e-Washington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 eliyithumele nge-WhatsApp.
Sanibona la u-Studio 7, hayi igama la Musilazi Sibanda ekhaya ngibe enyama endlovu. Hayi khala ngale ndaba lo mkhulu lona umnangagwe manje osihlukumeza, manje sihlele emazweni ase-South Africa sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamiseni imithwakazo wakithi madoda akithi, ke siphakame impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lelo mnangagwe lelo. Kufana nalezi imali ezingaqedakala baba, lezi imali ezingaqedakala ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda lelike hlalelile umnangako lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba izothi zabantu la
sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Lo sisilo uthiwa ngikhethiwe Bebe isikhulumeni sezanu, lo usebenzela izanu ngeza umuntu support chabanga ukuthi bekwazi ukuthi umuntu wezanu izivele imali ezanu sisiwa abantu ukhululekile ungabo kwenza ngathi abantu bayizilima wona babona njalo. Eyi lo nyaka sisapote abadala emakhaya kunzima indlala, kunzima indlala kubi lapho ngithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini
chuma amanga into emdala chuma amanga le present lakho lonke lelamanga lonke alithemba ngalanga zampf lonke izigangi kuphela uganga into liyaziwa kuphela kwalingena ephakameni akabekdor fana namagundwane amanga lebadala leni athi lizaze likhulekile kathi hayi mani liyakuyiza muthi linye lisihloniphe mani ezimbabwe mani fike liziphathe sidede ngichuma lapho ijohannesburg lapho ecosmos lifike zama ukuziphatha lebadala leni
hayi khona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa amakhanda bomnankagwa lawo besikhathi siwavule ngelilanga sike sibone ukuthi kulani phakathi emakhanda abantu lapo. Hayi abantu laba noma yazi uyasifika uyasuzibuza umbuzo ngala mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle, bayalela esikhundleni, bayalela ubusela, bayalela esikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Uma nje ungitshela ukuthi ma engabe esiyavula ibakery kobulawayo isiza bani leyo bakery isiza ngani just point ngoba abantu akula muntu ofinisha takiyo yiyo futhi iyajika futhi luthe futhi kusasa litshontshela abantu futhi.
Hello Studio 7 ngikubalaleli sibonge kakhulu esikuzwayo la okunyembezelo izana obuzulu bemtshela iqiniso ichuma kwakho uyatshele vele ngaba sibhora sinyenza saba khona saba dingi kuze sikune wawo ivusa bara ayona ke sikubini sasera mas
Studio 7 Studio 7 njani balandeli nabasakazi siyabiza Joseph Chuma ayibalikhulumela izigilabo bayikhulumela igovernment yabo igovernment ehlulekayo thina into esibulala izimbobho yipolitics kuphela noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisa sile ekuzongwe ngepharty yakhe akumelanga ambuyise kumele amkhulume kahle amdefend nomembo embona ukuthi uyenza into wrong. Thina into esifulalayo eZimbabwe into yankhona isezosifulala iminyaka neminyaka ukuthi silungise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe ngenxa yepolitics esinayo engqondweni zethu. Umuntu mayenza into wrong uyabenza into wrong nomete ngwepharty yakho kumbe ngwayiphi iparty kumele umsole into wrong akumele isolwe vele.
Studio 7 injani wonke nje ukuthi ungamidi inkomo lapha la ndudaba lo CC yabo chaba ngalo Richmond labo bani bani lezi zintathu abakhohle labo abantu abayazi into abayenza bavela behluleka after vote akula into abayenza abaphume nje bazithwele bathi abayekela izalo ibuse intando yayo ngoba bavela bachitha amanzi phansi abasabutheki akula abantu abazabalandela ngolabo bathathu lapho izi abasela support njalo into abayenzayo kabayazi abana yimi ngabe nyanyekele izalo ibuse ibusa kuhle ibusa kubi abayekele kunjani ambona uncedo kangulo uthi singathele opposition eZimbabwe kasiyabe siyadlala izi akuncedi next
ninjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabwens wonke asezimbabwe nomhlaba wonke ngithanda ukufaka-ke ilizwi lami-ke lapha owakuqala iziki leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze awumelanga ukhiphe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo asilo lolu hlupho ngiphendula lothi akube le ziki kuphela kukhitshwe yonke leyi mali into efunakalayo kumazimbabwens lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki amabhenki aqalise ukunika abantu ama-interest kuphela yikho khonokho kungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto yikho umthambo we-industrialization lalela abona ngapho amabhenki anganiki i-interest ngaleyo ziki yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki ngangifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benike lawo ma-US dollars kube le-democratic will kwi-economic power haw ngingathuni isifa amanye ama-terms into ze-economy wathi wathi into zobutsotsi akusebenzi lokhu okokugcina ujoseph chuma umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo hhayi abachiwe lokhu bekhuluma ngithanda ukumkhuza ngebalaleli elithini iziphofu uthe ephendula uMoses Ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhi uMoses Ncube laye ngimkhuze lanxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhi bengalisebenzisi ngangcono ethi yena lingabize impumputho okwengqondo ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukuyenza ezinye izinto they are better people who have with disabilities abangaboniyo asikuthi ukungaboni you don't think abangenza ngcono abangabusa even ilizwe lileleke if even the chance kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakho enjalo kaboni lanxa ibona ngamehlo kaboni practically ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed okuqakathekileyo zingqondo zomuntu thank you very much
sibingelele enkundleni ya siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yemcindezelo ebantwini belizwe imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali bakule ndawo ngathi sekuba siphilisa okwama-slaver ezweni lakithi ngale mthetho yabo le futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo ayivikele umphakathi wonke elizwe so kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza so manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame into ezinjalo udlame luvuswa yibo luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Landingathumela enye imibono kunombo lezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala i-depression. Singakehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yePhalamende ebona ngempilakahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila mitshina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Afrika owe-Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku-$58 million. Silu gqibake lapha uhlelo lethla namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.